Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuzibandlela 2025 uKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuqakathekile ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo kuqakathekile empilweni ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi lokubulawa kwempahla lokubulawa kwabantu kuba yinto enhle.
Isadiki ilungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwele Mozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusanda kuqhutshwa ugedo kulelo lizwe.
Valima zilo wantu kuhle kuhle, ababelime kuqala kwaphuma kuhle, then kwazokusiba le ubudle. Ikakhulu yokungani imgogo nje uyibulembu uyibade kuqeda wathanyela kwasala ngalalo.
Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimigogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo kusiwayo kumongameli weMelika uJimmy Carter. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we Southern African Development Community iSADC uthi uzathumela iqula le panel of elders elizakhokhela inkulumo phakathi kukahulumende weMozambique labebandla eliphikisayo elikhokhelwa nguMnumzana Venancio Mondlane ngenhlonso yokuleta ukuhlaliseka kulelo lizwe oqhamuke udlakela ngemva kokhetho. Amazwi akumanyano lo athi udlakela kwele Mozambique soluphazamisa umnotho welizwe wamazwe akumhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika njalo lulakho ukubangela ukungahlaliseki. I-SADC Troika emhlanganweni osanda kuqhutshwa itshele ikomiti ebona ngezomvikela ukuthi ivikele izakhiwo zamagetsi asetshenziswa ngamazwe ambalwa akumhlubulo kanye lezinye ezisetshenziswa ekuthengisweni kwempahla. Amanye amazwe agoqela ele-South Africa asizame ukukhulumisana lohulumende labaphikisayo abancintisa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kubikwa sekufe abantu abedlula amakhulu amabili kusukela ngomphumphu ngemva kokuba abantu baqale ukutshengisela bephikisana benalo ngempumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Kuqakathekile ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo kuqakathekile empilweni ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi lokubulawa kwempahla lokubulawa kwabantu kuba yinto enhle. Singananzelela okwenzalo eMozambique khathesi asiyo nto enhle. Siyananzelela ukuthi kuba lomsindo, abantu badutshulwa, abantu batshisa izinto, benza konke. Kodwa kufanele sikuzweke ukuthi imbangela kuyini, okuqakathekile ukuthi imbangela yakhona kuyini. So ke sibona ngathi nxa isadiki sifika kuleso simo esokuthi ingenele ifaka ama-elders kuyinto eqondileyo, kodwa kuqakathekileyo ukuthi isadiki nxa isiya kuleyo ndawo kucace ukuthi vele imandethi yabo yini. Kufaka sibili kuhle ukuthi terms of reference yabo yi-1, 2, 3, 4 kwenzeka nxa kukhulunyiswana kuwine kube le win-win situation, kungabi ukuthi engxenye laba babusayo basebengathi sebele upper hand kulabanye, kodwa ukukhulumisana kuqondile ukuthi kube khona.
I-SADC ayiphuzanga na ukungenela kulolu daba?
Kungaba liqiniso ukuthi kube njengalokho, ngoba okukhona ukuthi abantu iqiniso sebefile, kodwa singakhohlwa ukuthi abafileyo labo abantu baqhubeka besifa. Nxa lona umsindo ungaphelanga abantu baqhubeka besifa. Kodwa njalo siyanazi ukuthi njenge-SADC asomanga liqiniso ukuthi nxa kungela kuthula kuze umnotho wamazwe e-SADC kube lohlupho. So ke aba-SADC elders sebengena bezantu babhulisele omlilo ukwenzela ukuthi okokuqala bavikele impilo zabantu, okwesibili bavikele impahla ezivulawayo, okwesithathu le mnotho yamazwe ukuthi ivikele ukuthi ingahle iwe iye phansi kube lokukhulumisana. Leyo liqiniso sibile likhona, kodwa ke impilo vele injalo. Kodwa kuphuza kami yavuma ukuthi baphuzile, ngoba into le iqalise kudala bengathi abayiboni ukuphuza baphuzile. Kodwa ke sokufanele ukuthi kathe sibangenele ngoba ngananzelela umsindo laphana uqhubeke usiya phambili lelani lizwe sesiye eqinisweni kathesi alibuseki and kungaba njalo uqhubeke kunjalo ukuzenza ukuthi lalizwe umnotho welizwe la uhluhle kwenza ukuthi labantu engxenye balimali abanye abantu baswela imisebenzi abantu abalamabhizinesi abo bona amabhizinesi aphansi ngenxa yodlalelo olukhona angagcine efile ngoba abantu bevala amabhizinesi abo so kulezi ezinye ezonakalayo nxa kuqhubeka kuliwa
nxa sikhangela emazweni okuke kwangenela khona iSADC kube lokungazwisisani ngenxa yokhetho libona sengathi iSADC izakwenelisa na ukuthi icithe umlilo osulumathile eMozambique.
Sadikile embali embi eyokuthi lapho ehambe khona nxa kulombango wokuthi kube lokhetho abantu bangazwisisani kwaphaya ngathi abanye babaphambanisa abanye ngokuthi babachile akukaze kuphuma ulutho kodwa njengoba nje lekuchaliseni ukuthi into esiqhathile ukuthi ngakusuka lokho kukhulumisana lokhu bantu kuthiwa kumele bayekwenze sikungako ngesikhiwa ngama-terms of reference kumele achace ukuthi balandeni kufanele bayenze lokhu lalokhu lalokhu njalo bejonge ukuthi bayefika ngapi ingalahleka khona phana siyabuyela futhi kulokani ohluphe esilwaziyo lesadi kolo ukuthi isikhathi esinye bangangenela into zabaziphuthi kuhle into le eMozambique kumele ibe yisifundo kwamanye amazwe eSADC so sibona ngathi ingabanjwa kakahle isingaba isifundo isitshintshe khonokho esikhulumayo ukuthi ubuchile behlala sibubona bakwazi abahloniphe amalungelo abantu abahloniphe ukhetho lwabantu abahloniphe lokuthi nxa lo owinileyo fanele unengxa ye-opposition leso sinqumo sihlonitshwe kufanele eMozambique inkulumo ezenzakalayo zisethe singathi nayi-record ukuthi siya phambili bakwazi ukuthi izinto zingenziwa ngendlela ofanele zenziwe ngayo.
Umnumzana Amro Sibindi ulandela zombusazwe njalo ulwela amalungelo ezisebenzi ekuhlanganiswe yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni lotabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Abalimi ezigabeni ezijeneyo zenkayi bakhala ngokuhlaselwa yimikhogoyi edla umumbu osanda kumila besithi lokhu kuzadala ukuthi beqhubeke bebhekane lendlala futhi lonyaka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umnumzana Nomende vele ukansila ka Ward 28 yagoqela isigaba senhleko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zacha uGatshompo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwefall armyworm.
Balima zilonto kuhle kuhle ababelime ukuqala kwaphuma kuhle then bazokusiba le ubudli ikakhulu yokungani imhogoyi nje kuyibulembu ibade kuqeda wathanyela kwasala ngalalo so vele ifirst lokhu zenivela kulalutho abantu kuthe kukhona apha izulu aselivuka kwabuye elinye izulu isikhukhula sakhukhula konke okwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise kuthi ukugebha amagoda.
Isakhamuzi seMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda ongunobhala kasobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kusimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo.
Ziningi kakhulu njengalokho okudla okudla umumbu hayi asikwazi kumbe ufuna umuthi wesikhiwa kumbe ukufunani asikwazi ukuthi ukufunani.
Phezu kwemihogoyile uMasibanda uthi babhekane njalo lodubo lwensintila lamagenga.
Ziyawona utshani, utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kuvulelwe kuzaba lokuthola ukuthi akuvulelwa kahle.
Esinye njalo isakhamuzi seMenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuward 19 laye ukhala ngodubo olufanayo.
Inyeza ezihlahleni ziyabulala izihlahla. Bafucaza izibhobo zezazibhoboza zazibhobo zingani. Ngani ukwenza samphehlani kodwa kuyakuthi ezimanzi zonke kuyazidlimaza kuzidlimaza then kwampuka ukuthi jayikona sezisala zisoma ungakhali isihlahla ezinengathi esegangeni la zomile ingatsha zazo ezinye ziqamukile seziqandwa ngumoya nxa umoya uvunguza seziwela phansi then bese kubuya into ezinjengakonswintila onswintila bayadla amazambane konke nje izilimo lezi eziphansi onjengakondlovu.
Osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima eMathebeleland North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogoyile isabalele ezigabeni zalomhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane.
Singalikhuthaza kakhulu ukuthi kokona asidinge nina abalimi sethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule inhlamvu zakho ubone phakathi inhliziyweni kokona idliwanga yini every day ekuseni emini lakhola ntambama ukuze wazi kokona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo.
UNdlovu ukhuthaza izakhamizi ukuba zikhulumisane labalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana lemihogo ile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise. Uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke womlimi odinga usizo lwemithi. EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi bose eziyisichiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi indlala ezaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalikhulu phose lamathumi amathathu 126 bafe namuhla kwele China lezinye indawo kwele Nepal kulandela ukuzamazama komhlaba okubangele ukubhidlika kwezindlu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba elemelika lithi ileRussia lisekela amacele amabili alwisana kabuhlungu empini yomvukela kwele Sudan iyaqhamuka ngomnyaka ka-2023. EleRussia liyakuphika lokhu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma kampa eVoice of America eWashington DC. Wezi patalene le Melika, isidumbu sowake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter sizahanjiswa ePhalamende ukuze avaleliswe ngamalunga aleli dale eWashington DC namuhla. UCarter ubhubhe mhla ka-29 ngenyanga edluleyo eseneminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years. Uzabekwa ngakibo eGeorgia ngolwesine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Timur Ngayi olandela zombusazwe weMelika.
Imbali ayitshiyileyo umnumzana Carter is very important ngoba singakhangela ukuthi ukubusa kwakhe kwakungweke one term and into eziningi kwasokungantwa overshadowa nge-Iran hostage crisis yena liyana. But yena after esephumile ku-office he had a bigger impact ngoba siyabona ukuthi ama elections wonke that happen in the world gathesi singathi 3/4 of the world except for amanye amazwe ale standard abathi hikata center standard yama elections throughout the world okuhanjiswa khona ama observers abantu bakhulumelane instead yokuthi kushayane inqindi after ama elections ma abantu sebedliwe and all that other stuff. So konapo sithi imbali yakhe was very, very important. And then okunye singabona ethwa hi habitat for America lapha or habitat for humanity. Eyakha yona abantu izindlu zabantu abangathwa they are below the poverty touchem line and ama single mothers. Labanye nje abangathwa they are behind on their luck. Babe ncedisa ukufaka izindlu into better conditions or ukuyakha from scratch izindlu zabantu that were in need. So umnumzana Carter wancedisa ukuthi kube lokukhulumelana between Egypt le Israel ngoba siyakwazi ukuthi they were sworn enemies.
IMelika siyazi ukuthi ibhekane lenkinga ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokungena lokuphuma kwabantu elizweni esingathi immigration ngesiNgisi kanye lezimpi ezifana leRussia leUkraine kanye leIsrael leHamas. Abaholi beMelika kukhona yini abangakufunda embalini kaCarter ukuze balungisise lezinkinga?
Umnumzana Carter was a peaceful man. Abanye bathi he was too honest and ukuya kwakhe ku Rotunda DC ku Congress is an important marker ukuthi ma i politics ihamba ngendlela emele sihambe la abantu abaningi vele lokho abakufuni ukuthi amazwe amaningi anjenge Ukraine lezi impi eze Israel ukuthi zingafundani kumnumzana Carter ukuthi bangasebenzisa aphi ama examples into peace ukuthula is very important. Waye ngumuntu owaye based on the biblical principles ezokuthi abantu bawelelane. So khonoko ngantwa is the things that could be adopted kathesi.
Unumzana Tim Muringai ulandela zombusazwe zeMelika wexoxa lontu kwaMilikomo Studio 7 ezeOhio khonapha eMelika. Abatsha bathi kuza kuba nzima ukuqhatshwa kulandela ukukhutshulwa kweminyaka yokuzalwa yokuqhubekela phambili umuntu esebenza eZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho osanda kwethulelwa uZulu nguhulumende ulawula ukuba iminyaka yokuzalwa yokuthiya umsebenzi ikhutshulwe isuka kuminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yayafika kumachumi ayisikhombisa 70. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kavezanga izizathu zokwenza lokhu osokuthiye abasakhulayo besithi sokuza kuba nzima kakhulu eZimbabwe ukuthola imisebenzi njengoba okhulu labogogo sebekhangelele ukuhlala isikhathi eside besebenza. Umthetho omutsha lo ukubeka sobala njalo ukuba abathatha umhlalaphansi bengakafiki iminyaka yokuzalwa engamathuma isikhombisa abasoze bethole impentsheni eyeneleyo. Osakhulayo ohlala eMavuku eHarare uKeith Mawuyo ukhathazwa linyathelo elithethwe nguhulumende.
Izaba lama impact abuhlungu kakhulu especially ebantwini abatsha abazama ukudinga imisebenzi kodwa abayitholi, ngoba okuzenzeka ukuthi uma kugcwala abantu abakhulu emsebenzini.
Omunye osakhulayo owethukileyo ngunyasha Dube.
Mina ngicabanga ukuthi bekumele ukuthi uhulumende ayehlise leyo myaka than ukuthi ayikhwezi. Khathesi sile population enkulu yabantu abatsha, ama-youth phecelezi 67% of i-population yeZimbabwe ngabantu abatsha, and abaningi bangikhona asila msebenzi.
Baningi abangahambelani nomthetho omutsha owethulwe nguhulumende. UPrince Mpala yena uthi kuningi okufunwa izisebenzi, hathi ukuluphalela emsebenzini.
Silokukhangelela ukuthi nxa abanye be-retire abanye bayangena, i-system ikwanisa ukugcina wonke umuntu kusiba yi-cycle.
Ababalisi abakumhlanganiso elwela amalungelo abo ama-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bayawusola umthetho lo. Uthemba kuye Moyo uthi ukuyamangalisa okwenziwe nguhulumende.
Nxa yena esefuna ukusincitsha ikholo ngokuthi sidubeke silokhu siyamukela inhlamba le size siyefika iminyaka engamachumi ayisikhombisa ngilusizi kakhulu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule iziphathamandla zikahulumende zisithi silobe incwadi ku-email, kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba le-Herald ukuba uhulumende ufuna ukusebenzisa abantu asebelolwazi olweminyaka eminingi ukwedlula abatsha, bona athi bayaphanga bachiye imisebenzi. Iziqondiso zomthetho lo zithi abakubutho labangamapholisa balakho ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60. Abalwa impi yenkululeko bavunyelwa ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65. Uhulumende uphinde wakhuphula iminyaka yokuthi amapholisa ahlale emsebenzini isuka eminyakeni engamachumi amabili 20 isiya kwengamachumi amathathu 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlolisisa isimo somnotho weZimbabwe namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umsekelo womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikunanzela kakhulu ukuthi yebo yesingenile umnyaka omutsha, kodwa ke nxa sikhangela isimo seZimbabwe somnotho kufana lokuthi nje kuguquka inamba yokugcina yaguquka ya from 4 isiba ngu-5. Kungani ngisitsho njalo? Ukuthi nxa sikhangela esingathi khona khona yilokho kufuqa ezomnotho bama economic drivers kawakho kangako ongabe kuguqukile kikho. Ngamafitshane ke kuzahlala kunjalo ngokunanzelela kwethu, ngoba umkhonomo ufuqwa izinto ezithize ukwenzela ukuthi uguquke ube sesimeni esihle, ube simeni esingcono, kungenza ukuthi abantu babe lempilo engcono.
Yes, ngathi kuyini konoko okhuluma ngakho nxa abantu ungabatshela sibe?
Sikhangele kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngama-drivers ngelokho kufuqa umnotho kube lezinto okuthiwa ngama production. Kathesi sikunanzelayo eZimbabwe ukuthi sililizwe elidla lokho okwenziwe kwezindawo ngezindlela, siyi-marketplace ngama-consumers. Asilakho esikwenzayo esingakuthengisela amanye amazwe ukuze umnotho wethu ukuthi athengelwe izinto ezincinyane ezokuphilisa imuli yakhe ngalelo langa. Kodwa umkhono omkuzuvuka esikhangela ukuthi kube lama-industry, kube le-production endaweni eziningineyo kuma-sectors athiyene ku-agriculture landland. Kodwa kathesi khona kona sikunanzelela okweminyaka eminingi sibilela kusenzakala indawo eziningi okumekuthiwa ama-factories okungamasonto. So ilizwe lingazake liphile ngokuthi abantu bakhiphe iminikelo yamasonto emasontweni abasontake.
Yes, ngathi ke kuyini okumele kulungiswe ukwenza ukuthi kungani umnotho uyavuka kancane?
Okokuqala, kumele sikhangele kakhulu isithunzi sethu njengelizwe ukwenzela ukuthi laba bantu abafisa ukuthi bahlanyele imali yabo, ngoba kathesi kizwe isimo sikiso kumele kube lo muntu ohlanyela imali yakhe, singathi khona khona i-foreign direct investment okuza kwenza ukuthi ilizwe li-jumpstart mbe likwanise ukusukuma. Kodwa kwakhathesi abantu nxa besikhangele isithunzi sethu bayasesaba, kabasithembi, kabafisa ukuthi babuye kwelakithi. Amazwe abuyayo ngamazwe aletha izinto zabo asebezenzile kwezo thina sizozithenga, okubaliswa China labo Japan le amanye amazwe kakhulu awempumalanga yomhlaba. Kodwa khona kwakusoze kusiphathise kakhulu, ngoba siyabe sikhipha imali ezikhwameni nesikufunayo into ezaletha imali elizweni, esingathi khona khona yikho kungaphathisa ukuthi ilizwe lethu lize lithuthukele phambili. Kodwa ngenxa yokuthi isithunzi sethu lokhu singantu siyabasinda abantu abasiboni kuhle, kuzaba nzima ukuthi umkhono wethu uphaphame uvuke lapho olele khona.
Yes, yabona ukuthi kulabantwana abaningi abaphuma emakolitini endaweni ezinjalo lo nyaka, baningi kakhulu abazangena ezitaladini kumbe ngithi emgwaqweni lapha bedinga ukuthi besebenze phela, pho emsebenzi zabakhona njani?
Nxa silokhu siqhubeka silesithunzi leso kade ngikhuluma ngaso esingathi isithunzi esilobumnyama, kuzenza ukuthi iningi labantwana baze bafike retirement age bengazange basebenze. Ngijayele ukuthi nxa ngikhuluma ngithi khona khona i-generation yakhathesi iza retire engazange isebenze, ngenxa yokuthi nxa sikhangela umthetho omutsha okwafakwa nguhulumende nje malangeni adlulileyo ukuthi abantu sebeza retire at 70. So ngezinye indlela nxa umuntu engenele 22 emsebenzini uzaze ahlale 48 years elokhu esebenza. So i-48 years lezo nxa umntwana ezelwe 48 years ago ukuthi uzabe lokhu elinde elwana umuntu uzaye retire. Njalo mathuba okuthi kutholakala imisebenzi malutshwana kakhulu, ukusebenza sokukhona sokwaphronyotho kakhulu esingathi khona khona ngama-small to medium scale enterprises. But nxa sikhuluma ngalawo maqembu amabhizimusi, yilabana abantu ukuthi uyabe hambe siyazihodela lapho awoda khona mbode eHarare azozama ukuthengisa emgwaqweni, omunye ngodikhabithi ema-farms azothengisa emgwaqweni. So khonokhana ama-graduates ethu aphumayo yakhangela ukuthi a-apply ama-skills lana abaye bawafunde ema-college kumbe ama-universities, but bayahlala iminyaka eminingi kulwazi lolwangasolukuphumule ethi ngazi ethi uyadinga umsebenzi ukuthi uyocelakala i-experience, but kala experience. So imajority yabo izafika esikhathini sokuthi bazaze baluphale bengazange bathole umsebenzi. So akulathemba elikhanya eduzane ukuthi bangasebenzi.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umsekeli womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli be-Studio 7, sanibonani sisebenze e-Studio 7. Bakithi lapha siyakhala izulu liyana, izulu lingani bese misukulima kulimi ada kuthi idamu kalila manje. Izulu selinile sokufanele silime singafelwa ngabantwana. Region 5 lesi ku Region 5 indawo yome kakhulu futhi indawo elendlala. So sithi ukuthi iGMB kayisinike imali yethu. Sithenge ama fertilizer lenhlanyelo silime ngoba kuthi uhulumende kalamali. Yokuthi asiphinhlanyelo lama fertilizer. So nxa uhulumende ngelamali kasiphiwe yethu imali. Singeke safelwa ngabantwana sisebenzile. Ukhulumende kabe lozwelo lathi. iGMB sihloniphe futhi ngomsebenzi wethu. Ngiyabonga.
Studio 7, nami ngiyabingelela abalaleli bonke abe-Studio 7 labasakazi bethu abe-Studio 7. Mina nguTimothy Mhlanga ngiseGwanda esigabeni seHalisophi. Ngiyabonga kakhulu bakithi, ngibonga kakhulu umdala osinike izulu elikhulu eselisina ngo-2025. Kuyisimanga kakhulu ngoba izulu selinile sokuluhlaza yonke indawo. Lezinto athi sizicuba sezingani seziphephile. Siyabonga umdali kakhulu ngento asenzele yona. Njalo liyisimanga izulu akhona lina kakhulu okokuthi wena kuyasithabisa thina esivele sisendaweni ewomile esibona liqakathekile kakhulu ngoba liyakhulisa utshani bethu sokukhula. Siyabonga Studio 7.
Salibonani mthwakazi womhle, linjani lonke? Mbingelela abasakazi bakaStudio 7, linjani kodwa? Hayi, thina siyaphila singene kahle futhi enyakeni omtsha. Kodwa khona ukukhathazeka lokhu kusiba khona. Nginesicelo kuphela mina ukuthi iZANU-PF mayizame nje ukuthi ibisilalele. Ike iyenze okwentando yabantu nje kube kanye. Lokhu ekwenzayo elekhi qhubeki kwenza ukuthi abantwana bethu bebe befundiswa ngamashona. Lokhu asiyithandi lento ngoba kuyindlela yokusincindezela. Nanxa abanye bengakuboni kodwa thina siyakubona abanye ukuthi lokhu siyancindezelwa ngempela. Abantwa bethu ayikho into abaza nayo esikolweni, akula lutho. Lokhu kwenziwa isudze nje phakathi kwethu nje singumthwakazi. Sicela ukuthi ayizani ukuphakanyelwa into efana naleyo, ilungiswe ngempela.
Studio 7, salibonani livuka njani labalaleli, abalandeli bakaChamisa. Ngiyabazwela abalandeli bakaChamisa, kodwa yena uChamisa ngiyamenyanya. Lambona aphilini umkhokheli ophongukulaqaza abantu nje eliqembe elikhulu abalaqaze nje abantu. UChamisa leZANU into yinye engangihlala ngiyitsho mina, uselitshiye kuyo iZANU Chamisa naloyo. Ye limbone nje uma kusiwe ekhethweni uzobe sithi uzobe meno chiwenga lapha. Lizovotela bani ngoba alifuni lokuvotela abantu bakini?
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Live Talk namhla kuhlelo lwabatsha Already Connection. Uthabo Kancube uxoxa labalimi abasakhulayo. Lalelani uhlelo lolu lingakhuthwa ukuthi lizwe ukuthi abasakhulayo benzani. Singakehlukani sike sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela namhlanje. Isadiki lungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwele Mozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusenda kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimihogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo osiwaye ngumongameli weMelika uJimmy Carter. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lingakhuthwa iLive Talk. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.